amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
le chonanjani mthangazo mohle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubona isituation omele ibe khona ngidiyane ukuthi uchamise hlelo lusinyaka umele ubone ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo lomnankakho akawini lutho lomnankakho la kumele ubone ukuthi maye ngasakukhulumisana nalo chamisa akula nto oyiwinayo yikho oku isituation enjalo siyafika kuyo thina njengelizwe.
Omunye wabasakhulayo abaxotshiweyo kubandla leZANU-P F uthi umongameli Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kumele abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Afrika kodwa bona kabayadidideli bekhuluma ngondaba lezi badidinyela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphongukudla izimali bephapha ngama-fremachina kunyelelikaba lezayo.
Umongameli Mnangagwa uye kwele Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union Ordinary Summit oqala ngesonto. Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli wengoma zokholo uAudrey Chenayi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasakhulayo beZANU PF abasanda xotshwa ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo namuhla ukhuthaze umkhokheli webandla lakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise okuhluphayo elizweni. Kubika intatheli zendaba yethu uMavis Gama.
UTsenengamo uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare namhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba phendule, ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwisane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwavunza malidaza yakuthi
ngifuna ukuyibuza linkokeli ukuba uyini okwehlulayo ukuthi sihlangane. Udubo silisibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini. Kambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaladeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane.
Together they will find a solution.
U-Ostalos Gift Siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguTsenengamo.
Amazwi akhulunywa ke nguGodfrey Tsenengamo amqotho mayelana lokuthi kube lokuhlanganiswa umongameli bamabandla eZANU PF MDC kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyikho ke okuyenza ukuthi ilizwe lingayiphambili ke esikhangelela ukubana ke umnumzana Mnangagwa ke lo mongameli Advocate Nelson Chamisa bayiba bathungela amabandla amakhulu elizweni. Lokho kutshengisa ukubana uGodfrey Tsenengamo ubona ukubana inhlanganiso yePoland ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi uMnangagwa loChamisa bakhulumisane.
Ketten ngomnyaka ka-2018 ubaba uMnangagwa wanqoba lokubonisa abantu beZimbabwe bamnike ithemba njalo ibandla leZANU PF enika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane kukhulunywani. IZimbabwe lilizwe elile constitution, iZimbabwe ilizwe ledemocracy, ngakho ke idemocracy izathestwa njalo ngo-2023. Okwakhathesi abantu abavumela uba uMnangagwa abuse, uba uMnangagwa alungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe uMoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa, hatshi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi ngoba singekho isizathu salokho.
Into eqakathekileyo khathi singa sikhangele entweni eziqakathekileyo esifuna ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe khathi sibakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona. Ngakho ke uhulumende weZANU PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno lokho ukuthi ubaba umnangagwa umela hlane lo mnumzana uChamisa asonto eqhakathekileyo khathesi.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala.
Kumele kube lolutho olwenzakalayo lwenza ukuthi bonke boyi-2 bebone ukuthi bobabili bebone ukuthi akusahlaleki lapho emahofisini abo. Ubuhlungu kumele kube buzwakala kibo bonke boyi-2 njalo kumele bonke bebe bekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho kula nto abayiwinayo. Kodwa bonke kumele yabona i-situation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ehofisini yakhe kumele bone ukuthi maye ngasakukhulumisana nawo lo mnankakho akawini lutho. Lo mnankagwa laye kumele bone ukuthi maye ngasakukhulumisananga loChamisa akula nto oyiwinayo. Yikho i-situation enjalo asikafiki kiyo thina njengelizwe.
Omunye wakhe uTsenengamu uLouis Mathutu ube ngekho kulo mhlangano lanxabe kumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe. Uthetheleli thuba uTsenengamu ukuveza uhlelo lweZim First Agenda lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union oqala ngesonto. UMnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe e-Afrika bekhulumisana ngendlela zokuqeda izimpi kuleli zwekazi kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi inkokheli ye-Afrika kumele iqakathekise njalo udaba lwamalungelo oluntu.
Yabangalisa sibili ukuthi umhlanganiso we-AU uyagijima uye kuChina usiqeda nje isikhathi kanye lokuqeda izimali usithi ufuna ukukhuluma ngokokuqeda izimpi nokungawelelani emazweni ase-Afrika. Kodwa bona nje sibakhangela ukuthi inkinga ezihluphayo emazweni e-Afrika labafuni ukukhuluma ngazo, inkinga ezifanana nokubulawa kwabantu ngabohulumende abakhona njalo ne-corruption nokutshontshwa kwezimali kanye lokuyalela ezikhundleni nokutshontshwa kwamavoti ama-elections labakhulumi ngakho. Kodwa bagijimela indaba nje engela ngijelangiqondo ukuthi bekuthala bekhuluma ngayo, indaba ezilungiseka yodwa nje uma bengaqala ukukhulumisana indaba ezamapolitiki kanye nendaba ezihambelana ne-corruption nendaba ezihambelana nokutshintshwa kwamavoti. Ngoba sonke siyakwazi ukuthi lapha akulala ilizwe lise-Afrika elike laba nama-election kwayekela ukuba nje nokuphikisana kumbe nokubotshwa kwabantu kumbe nokutshaywa kwabantu kumbe nokubotshwa kwabantu okuba yizo into eziqakathekile abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Afrika. Kodwa bona kabadidizeli bekhuluma ngendaba lezi, bagijimela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphungu ayakudla izimali bephapha ngamafrem achina kunye lokuthi abakwenzayo. So kimi nje nxa ngukhangele lokho nje kuqeda isikhathi abakwenzayo nje.
Ngezinye indlela uthi i-African Union kumele iqakathekise kakhulu udaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Akumelanga nje iqakathekise konokho kuphela, kumele iqakathekise kulondolozwa okwamalungelo abantwana be-Afrika njalo nokuqakathekisa umthetho elizweni le-Afrika olokurespekta i-constitution zonke ze-Afrika kanye nokungafuni ukuyalela ezikhundleni. In fact ukuqedile ukungaqedi nje isikhathi, into ekumele yenziwe ukuthi yona i-African Union vele kumele i-disbande yona ngokwayo, kubuye nje kumbe kungene abanye abantu abangani bangcono abakwaziyo ukuthi i-Afrika kuyini oku-right for Africa. Ngoba laba sekuyi-old people's club le vele ukuthi amadalala aphonge ukuthana nje ekhuluma indaba ezingelangqondo nje kodwa bebhizi bebulala abantwana be-Afrika.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisole uhulumende isithi lokhe eqhubeka ngokwephula amalungelo entathelizindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Kwarola beMisa Zimbabwe liveza ukuba umnyaka ka-2019 waba lezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentathelizindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. AbeMisa bathi kule ntathelizindaba ezifika ijumi lambili ezatshaywa kabuhlungu kuthi ezizikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqwetha uMnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabi ukubhala indaba ezisola uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo. Njalo sikubona ngokuthi amakhomishini afana leZimbabwe Media Commission kumnyaka ka-2020 kawayenelisi ukurejista kumbe abathi ngesilungu ku-accredita ama-journalist ukuthi asebenze eZimbabwe for umnyaka ka-2020.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uMnumzana Lofty Dube.
Uhulumende umsebenzi okade wenza ukuthi etshintshe imithetho ephathelene lokuqhuba kwendaba zombiko amabhili esingakuthi ngamabhili ngesilungu bebesiphe ibhili yeZimbabwe Media Commission the Freedom of Information ebebesithi bazahambisa eParliament, kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngombono wethu ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube lenguquko enkulu ezayenzakala kule. Uma ukhangela indlela abakwenze ngayo lendlela abale ukufaka ezinye izinto ebezifunwa zintathele izindaba kutshengisa ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuguqula umthetho ephathelene lokuhambiswa kwezindaba.
ULeopold Mnente wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association Nyoja uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sesike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze lawa ama-reforms efake lawa ama-reforms, kodwa esesikubonayo ukuthi sokusiba worse. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa laye uhulumende kala ndaba lakho. U-Minister of Information uMonica Mthwang uyabe lokhu ethule even ngabhala izincwadi ndicela sibili ukuthi laye eke khulume namapholisa kakhulumi lawo nxa imisa isithi uhulumende uyatshengiseka sikuthi kafuni ukufaka ama-reforms. Siyavumelana nakho lokho thina njengentatheli izindaba, especially intatheli izindaba ezisakhulayo.
Kodwa omela ibandla leZANU-PF uhlangothi lwabatsha kobulawayo uMnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethula kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU-PF is very committed kuma-reforms ayemedia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemedia. Kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokulezinto ezitshintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba asevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakho zenzakale fast, but this is a process, it's not an event. And siyakubona kakhulu ukuthi this process is ongoing. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala. And we are very happy ukuthi the government is very committed into this ukuthi into lezi yenzakala ezama reform.
Abemizwa Zimbabwe bathi loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu. Indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 kusiya kumnyaka odlileyo ziqongile izisakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act IPA uhulumende uthi iyaguqulwa kodwa incwadi zithi emisha efana leZimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifananela le midala. Imizamo yokukhulumisa lo mphathintambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe umnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bezengadobhi umakhalekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 kuseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Livestock lamhlanje sikhangela okwenzakala kwezombusazwe elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Udokotela Wen Liang wakwele China owajeziswa nguhulumende welizwe lakhe ngemva kokwazisa umhlaba ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus usebulewe ilo mkhuhlane esiba ngomunye wabangamakhulu edlula isithupha 636 asebebulewe ilo mkhuhlane. Abo manyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Malawi Ave Human Rights Defenders Coalition bathi bazangena esaladeni betshengisela nxa umkhokheli wekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho engekela ukusuka esikhundleni. Abachuchisi bomthethwandaba weMelika bapha ubufakazi bokuthi osakhulayo omhlophe otholakale elecala lokudubula ebulala abantu abangamajiyomi edlula amabili edolobheni le-El Paso elisemngceleni lele-Mexico nyakenye afunyanwe elecala. Inhlanganiso emela izikhalazo zabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, iqhube umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda ubugangi obudalwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Isikhulumeli senhlanganiso yabeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthi babizele umhlangano ngemva kwezikhalazo eziningi zobugangi ebezisenziwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu uthi sekusenza uhamba umuntu echelesile esikhulumela kumakhalekhukhwini wakhe kube ingozi enkulu ikakhulu enzekini edolobho leGoli lemalokishini ahlala beZimbabwe abaningi eHillbrow, Beria leUvel.
Abanye babantu babuyele ekhaya bacocobisa bazenza imhlulwa le bebuya ngapha bezenza ukuganga. Sikhuthaza ukuthi umuntu kasebenzi asebenzele umndeni. Abantu abangacreate imarket for ama criminals, for instance kuthenga impahla ezijonjiweyo, so sithi ebantwini bakithi lingakhohlwa ukuthi emuva lachiya kunjani.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe eJohannesburg ukonsula Melody Chaurura layo bekhona kulomhlangano. Yena ke uthi senzo sokubulawa kwepolisa e-Deep Sloot okubikwa senziwe ngabeZimbabwe yinto ethelela abantu bonke ihlazo.
Zimbabwe strongly condemns any acts of criminality by either our people or anyone in South Africa.
Asisekeli imisebenzi yokuganga njalo sikhuthaza abeZimbabwe bonke ukuthi bahloniphe umthetho.
Nationals residing in Zimbabwe respect and abide by our laws.
Inkosi yakwamthokazi kulelani lobhengula kukhumalo obesemhlanganweni munye ukhuze abantu ethi kubi ukuthi umuntu athi esemzini aziwe ngobugebenga.
Kuqakathekile ukuthi singalibali ukuthi size la sizoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable senze izinto ezingalunganga anginamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa ke akuvumelanga ukuthi nabo abasizuthe manje kumele nje kuhlalweni phansi kulungisane nje emakhaya. Yiko ke
Inenge blese mhlanganweni lisolwa amapolisa ngodlelana lalezigebenga ngoba kazibotshwa lezibotshwayo zikhululwa masinya kodwa ke sifaka amandla samapolisa laso besukula umhlangano Lieutenant Colonel Ntsekiso Mfukeng uqonqosela abantu ukuthi bamangalele sitha amapolisa adlelana lezigangi ukuze lawo abotshwe
ngicela kumphakathi wonke ukuthi amapolisa ayenza okungalungile mabatshele ustation commander wala bahlala khona to say ipolisa elisonge isikhathi esonke ugqoke so igama lakhe Osman Mani uhamba ngemoto engine registration engine ukuthi nali ipolisa lenze lokhu nalokhu nalokhu kuzo zonke imoto zesipolisa sine AVL automatic vehicle location system.
Kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzabunjwa iqula lokulwisa ubugebenga lobo eligoqela amapholisa abezomdabu amabandla ezombusazwe izakhamizi labenhlanganiso zezizalwane seZimbabwe kwele South Africa. Abangenele umhlangano bakuqela abantu makhaza abezenkolo abezomdabu lamabandla atshiyeneyo ezombusazwe eZimbabwe. Nalesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuBenedict Mhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yezifa isikhuthazwe ukuthi ingavumeli abadlali asebekhulile ukuba badlale ezigabeni eziphansi ezibalisa uDivision 2 lo Division 3. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi esipha isipho semindulo ezombala wegolide lezombala wesiliva eziphiwe inhlanganiso yezifa ngabanye bakhe abahlala phesheya kolwandle bona abangathandanga ukuvezwa ngamagama. Intatheli zindaba yezemidlalo uSikhumbuzo Moyo uthe labo bantu bacele ukuba afikise isicelo sokuba kuzigaba eziphansi kudlale abasakhulayo kuphela ukuze umdlalo wenguqu uthuthuke kwele Zimbabwe. Esephendula umgcinisihlalo wenhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo uAlan Mpofu uthe yena bavumelana lawo umcabango wokuba kuzigaba ezingaphansi kudlale abasakhulayo.
Kungumbono omuhle ukuba kube lomthetho othi kwisigaba sika Division 2 la ku Division 3 kudlale abadlali abeleminyaka ethile njalo yinto esiza ihlafuna kabanzi njengenkokheli.
Umgcini sihlalo wezifa Southern Region uAndrew Tabela laye ungezelele wathi umbono wokuba ukhangelisiswe ukuba kuzigaba eziphansi kudlala abantu abaleminyaka emingaki muhle njalo wathi bazaxoxisana ngawo kabanzi emhlanganweni ababalawo minyaka yonke i-annual general meeting. Kusigaba se-Premier Soccer League kulomthetho othi amaqembu kumele abhalise abadlali abahlanu abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili loba nje kulensolo phezu kokuba malutshwane amaqembu apha labo badlali ithuba lokudlala. Imendulo lezi ezivele kwele Bhilithani zidingelwe izigaba ezibalisa esakoBulawayo, esemathebeleleni North, esemathebeleleni South, esemidlands kanye lenhlanganiso ye-National Association of Secondary School Heads. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje si lomhlabeleli wezokholo uAudrey Chennai yena ohlabela ekoBulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chiswa Sibanda.
Radeli kaUdriyela uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lengene kozwakala ebantwini kukhanya isedumile kakhulu kwantu ziyajunqa.
Ulungile unobumelela.
Ngazalelwa eHarare, Glenview, nakhulela kwaBulawayo eLuveve, ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa nesikolo, but professionally I started in 2012. Kona kwaBulawayo kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othulayo kukhona wamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama Shingisai Saluma. Kunabanye abasakhulayo Janet Manyoa ngibathanda njalo, and also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami it's called I Put My Trust in Him. Ngesikhathi ngisenza this album ngangingakwazi how to go about it, but I just had to put my trust in, ngithembele kuye ukuthi uzayenza ukuthi kwenzakale.
Thank you.
amakholo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church and Sunday you try Eagle Life Assembly. So singe nga sebenza lo Paula Sarah kule ngoma esayenza sonke itwa Call on the Name of the Lord. It was also featuring Otongo Tinashe Soft from Family Voices. Singe nga sebenza lo Natsisai Talia Mzamiri like Prophetess Nana Chinyere from Nigeria. Uyo ingoma yami egu YouTube etolagala ungaitinga as Hallelujah, or we are in Hola, you find it there on YouTube. And that is all the matter. The sun will strike
you, and the moon won't even hurt you. Oh, Otto Janai, Java Tori Bonke, Utella, Sigalo in Balaneli, Jalum Turoke, we are Tulagala, and down in Gianello.
I music kami itholakala ikakhulu eChurch yethu Eagle Life Assembly mashops awe video easy khona pha kovulawayo ngiyatholakala njalo ku Facebook as Audrey Chennai ngiyahlabela endaweni ez Chennai kuma conferences eChurch chatweni ma birthdays ngiyabonga kakhulu ukungisekelela ukwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulo msebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you and never harm you. He said.
Umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa osomandla ngasenzela khona namhla besilo Origin High ingoma zakhe zokholo kuhlelo woza Friday ngithi kini put your trust in God mpela sonto emnandikini lonke igama lango Ezra Jesus Band.
Did you think the Lord can be for you when He says, "Fear not, for I am with you"? Are you treading on rocky roads? Situations in your life that you're thinking there's no hope? Fear not, for I am with you. Are you depressed? Are you confused? You've prayed and prayed to no avail when He says, "Fear not, for I am with you."
Chennai esabela kamnandi lapho bekuhlelo Woza Friday lensizwa yangakithi Ezra Jesus Banda ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabasakhulayo bezanu PF abaxotshwe ezikhundleni umnumzana Godfrey Tenengamo uthi umnangagwa kumele akhulubisane lo mkhokhelo MDC umnumzana Jamisa. Kwanele olivalelisayo muntungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.